Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 9 ngomfumfu 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi abadala akuthiwa bayaqhamba amanga kodwa ngibona njengoba bomgabe khonapho sakhuluma ngayiqiniso ngoba siyakubona ukuthi ule corruption eningi ekhona elizweni.
Ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF kazimiselanga ukulwisana lobuyanga lokungethembeki elizweni.
Indlela abaphatha ngayo udaba lwabo lokuphikisana kwabakwenzayo ingaba yindlela engayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka elizweni esikhathini esilutshwane esilandelayo.
So kuqhamuke impi yomdeni phakathi kwamalunga eZANU-PF amabili athi umnumzana Jonathan Moyo lo mnumzana Emerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weCholocho North edalele parlamente njalo engumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ngumbulali olobandlululo okhetha abantu ngemihlobo njalo olisela elaziwa la inhlanganiso ye-United Nations. Umoyo wethule amazwi la enkundleni yeTwitter kulandela imbiko yokuthi uphose wabotshwa lugatsha olubona ngokulwisana lokungethembeki olwe-Anti-Corruption Commission ngendaba zokungethembeki wasehlengwa ngumongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo. Umoyo uthi uMnangagwa nguye obezama ukumbophisa ngamacala e-corruption angawaziyo. Lanxa nje engamqambanga ngegama uMnangagwa, umoyo uthi nxa elisela ulisela elingcono elintshontsha lithuthukisa isigaba salo seCholocho athi uMnangagwa ontshontsha efaka esikhwameni sakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ubona ngani mina indlela abaphatha ngayo udaba lwabo lokuphikisana kwabakwenzayo ingaba yindlela engayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka elizweni esikhathini esilutshwane esilandelayo. Ngibona ngani mina singathi thina baziphathe ngendlela engasifaka ekuthini ukulwisana phakathi kwabantu beZimbabwe kungasuka kumamathekele lapho. Kufanele sicabange phela ukuthi u-Vice President Mnangagwa ucatshangelwa ngabantu abaningi ukuthi ulokwenza okubi kakhulu akwenzayo ngesikhathi seGugurahundi. Njalo uProfessor Jonathan Moyo uyazakala ngokuthi laye wafelwa ngubaba kulolu dubo. Njalo nxa sekukhanyekani laye sehlukumezwa le ndaba lezi azikhiphayo kubo-Twitter zitshengisa ukuthi zingabiza abantu abaningi bagcine besithi hayi kutsho ukuthi vele akulabo belo. Bengibone ngani mina kungaba ngcono kakhulu ku-Vice President Mnangagwa ukuthi nxa efisa ukuthi ngelinye ilanga abusilizwe leZimbabwe angazama ukudinga izimpi ezinjengalezi ezingakhanya ngani ugijimisa ukuthi aqhubekise ukulwisana kumbe singathi ukubulawa kwabantu okufana lokwenzakala ngesikhathi seGugurahundi ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Mbonani kunzima kakhulu ku-Vice President Mnangagwa lokho, kodwa kulula ukuProfessor Jonathan Moyo ngoba engela ndaba ezingamlandela ezisuka kudala njalo eziphatha abantu ngenhliziyo embi.
Eziqathanisa lo Mnangagwa umoyo uthe na kungangcono abelisela elintshontsha lisipha abantu kulokuthi abe ngumbulali olenketha bechabi. Ungathini ngalokho?
Ngibona Jonathan mutshengisa ukuthi bayazala kakhulu njalo Jonathan Moyo wayesazi impela ukuthi ukudlelana kwakhe lo bayisebenza mnangakwa ngaleso sikhathi kwayikhokho lokuthi bazama ukuthi basebenze ukuvala ukuphikisana bangakwenza ngendaba ezifana nendaba yeground. Kodwa ngibone ngani futhi kusegcekeni ukuthi uProfessor Jonathan Moyo iyazi ukuthi uVice President mnangakwa ungani ulamacala acajangela yamaningi kakhulu okumele abone ukuthi uyasebenza labanye abantu ukuthi angagcini emudla. Angazi ukuthi ke uVice President yena ukuthi agijimisa abanye abantu ngendaba ze-corruption yena ele ndaba ezazakala kubo United Nations ezingamelela kwela kusasa angabe ekwenza ngalithi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelepilitane. Lanxa umongameli Robert Mugabe ethembise ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuyanga, ingcwethi kwezenotho zithi abukho ubufakazi obukhomba lokhu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Wathi abadala akuthiwa bayaqamba amanga, kodwa ngibona njenganobaba uMgabe khonapho kakhuluma ngayiqiniso, ngoba siyakubona ukuthi ule corruption eningi ekhona elizweni. Uhulumende ubaba uMgabe ngokwakhe asibone ukuthi wenza njani ukuthi abophe kumbe abambe abantu abakorrupt, ungasenani ukuthi siyabazi abanye bangkhona. Yikho ukubhidliza i-economy. Sibona ukuthi ama-industry avaliwe kathesi, asiboni ukuthi uhulumende uzamani ukuthi ama-industry avuke. Yikho okubhidliza i-economy. So ngibona njengani ubaba uMgabe lapho kakhuluma ngayiqiniso, kungasenani ukuthi bathi bona abadala kabaqambi manga.
Kuyini uhulumende kaMgabe amela kwenze ngokubona kwakho kuchera ukulungisisa umnotho kanye lokulwisana lobumpofu ubuyanga osobuhlasele uZulu weZimbabwe?
Okokuqala, kumele uhulumende elwise into le ethiwa yi-corruption. Ukulwisa i-corruption ukuthi abothe axotshe abanye ama-ministers labo esibaziyo laye uyabazi ukuthi ba-corrupt, axotshe abakhokheli ama-parastatals labo abaziwayo ukuthi ba-corrupt, abuyise amapolisa back to their senses. Amapolisa esiwaziyo ukuthi nxa ungahamba emgoqweni laphana uzaba le-20 rot. Okwesibili, uhulumende kumele avuselele i-industry, adinge izimali ezowuvuselele i-industry. Engakwenza lokho ngokukhipha ama-ghost workers nokukhatha i-budget elika-president elokusebenzisa, ngoba sibona njenganeimali eningi iya ku-budget elika-president ukwedlula i-Ministry of Industry and International Trade. Aloba imali leyana ihamba kuma-parastatals kumbe kuma-companies angalethi imali elizweni, kungaba kusebenza ukunceda ukuthi uhulumende avuselele i-economy. Lokho ukuthi uhulumende uthanda ukusebenzisa imali kuphela, engazi ukuthi imali yangkhona izavela ngaphi, imali yangkhona isetshenzwa njani. Ufuna ukuthexa nje esebenzisa izimali kunto ezingela lutho. Ubona njengani kumele uphele. Ama-ministries ethu maningi kakhulu, uhulumende enganceda ngokukhatha ama-ministries sibe lama-minister abalutshwane, ukuze sigcine izimali okumbe okuyimadlana esilakho sikusebenzise ku-production. Nxa ilizwe leli lingela production eqinileyo, angibona ukuthi i-economy izavuka, angibona ukuthi imisebenzi izaba khona, angibona ukuthi ubuya ngakuza phela.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare.
Awin ribaba silale mawin ribaba silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi esigabeni zeMathebelelendi leNkabazwe, lapho okwagongotwa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siphatha udaba lolu ngesikhathi ilunga leZANU-PF umnumzana Jonathan Moyo esithi ufisa ukungcwaba kutsha uyise laye owabulawa libutho likamongameli Robert Mugabe ele-5th Brigade. Kambe abanjwa njani amathambo abantu laba? Asizweni umnumzana Thabani Khumalo oyingcwethi kwezamasiko exoxa lo nkosikazi Shila Masunda Musonda ongukansila wakobulawayo njalo oyingcwethi kwezamasiko velo Gibbs Dube we-Studio 7.
Indaba i-ground le ayizange ithethwe kuhle kodwa-ke kusho ukuthi nxa kukhangelwa ngesintu sibona kufanele ukuthi indawo lezi ezinjalo ezikwaziwayo ukuthi abantu bawela khonapho babulawelwa khonapho kufanele zihlonitshwe kufakwe insika ezakhombisa ukuthi kulabantu abanje abawela kuleyo ndawo kodwa lokho okokuphanda amangcwaba noma amathambo akukho ndlela esintwini sakithi kodwa indawo enjalo nxa ibonakele kumele ihlonitshwe.
Ye Mankomo, ukubona njani khonokho?
Ngamasiko nxa bengazi ukuthi umuntu wabo wabulawa ngegugurawunde walala lapha amathambokhe alapho kumele kwaziwe isintu sakhe konapho lowo muntu awusozuye zingcwaba ithambo lomuntu ongalaziwe.
Ye kodwa nxa esaziwa phela-ke kubanjwa njani khonokho?
Kulemdeni phela-ke mdeni yomuntu yabe uyazi ngayiphi indlela ngokuthi omunye nomunye omunye uphila imdeni yesintu amasiko akibo omunye likholwa abanye babephila ngokupheka amatywala abantu baphila ngokutshiyeneyo kufana nokuthi abantu abakhulekayo sabazili ngezigqoko ezimnyama bazila ngezigqoko zenkonzo eziyi-blue kuzokuthi ababamba amasiko abapheka amatywala okugeshwa khona amakhuba bazila ngezigqoko ezimnyama so lapho kulamathamba abantu labo kanti wena nxa umuntu ombangazwe uyabe usungena njani emathanzeni omuntu wena wabulala umuntu umuntu sebonakele amathambo akhe yekela abakibo bayekwenza imikhuwo yabo nxa bemazi lapha lele khona.
Khumalo, ngena phela kwezamasiko khonapho.
Ye mina lokhu engimi khonapho ukuthi hhayi nxa umuntu wabonakala ukuthi wawela ngaphi indawo leyo kayihlonitshwe enjengoba wawela elizweni lakhe nangesikhathi sokuphithiphitheko segugurawundi akuhlonitshwe lezo zindawo ngoba abantu abawayo bebulawa igugurawundi baningi kakhulu njalo ukuthi kubonakale ukuthi siyabahlonipha kakuye kwenziwa lawo masiko ezindaweni zonezo abantu laba abawela khona kunanzelelwe futhi ukuthi asidingi ukuthi kuze kufine kuxatshanwa kumbe kukhuliswana kubi kodwa abantu abayakhonza kulezi zindawo bazenze zike ngcwele zibe zindawo ezihloniphekayo.
So ke nxa sokubanjwa-ke khonokho Mankomo, kodwa vele singathi emathanjeni lapha kungani kuyazila phela ukuthi abanjwe wakuqedise khonapho.
Hayi kadanti abantu abafa ngegugurawunde impi yayiziphelile ngoba abantu babesebebulalana babengabantu abasebebulalana bodwa ukuthi ngibulala umntakazivani mina nginguzivani umuntu abe kujeje nxa kufe umfowethu ngibe kwazi ukuthi wafela laphana ngesikhathi segugurawunde bamkulalela laphana amathambasele abengikwazi ukuthi indawo yakhe yileyana lapho agcikelwa khona obulawelwa khona ngokuthi impi yayisiphelile.
Vala Khumalo, vala ngamafutshane bawo.
Siyakwazi kakhulu ukuthi abantu laba abafa ngesikhathi segugurawunde kwakungemva kwempi kodwa impi ngendlela yayilokhu isaqhubeka njengalokhu uhulumende elokhu esala ukuthi wabulala abantu ngabombo noma wabulala abantu. So ngaleyo ndlela-ke akuphathwe ngaleyo ndlela ukuthi nxa sokusiba bona abakhulu sebesithi abantu kabangcwadi kodwa abaphinde bangcwabe mbe bangcwabe amadambu kodwa kabangcwabe amadambu ngaleyo ndlela yokuthi indawo lezo zihlonitshwe uhulumende nxa abona ukuthi aphathise ahamba ayefaka izinsika kubhala lawo mabizo kulezo nsika ukuze abantu bakhumbule ukuthi umumo owehlela abantu ikakhulu emathebeleni wawumubi kanganani.
Umnumzana Thabani Khumalo yingcwethi kwezamasiko esintu ubexoxa lenye njalo ingcwethi kwezamasiko njalo engukhansili wakobulawayo unkosikazi Shila Musonda. uhlelo lwabasakhulayo lamuhla ngilomnumzana Melly Dube, yena ongapha eMelika oseyunivesithi of Minnesota. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu, kunjani Ntunga?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho ekolishini?
Hayi, ekolishini siyaqhuba. Umqando nje kungathiwa sokuqalisa ukuthi kulungiselele ukuthi ungqwaqwane awe ngamandla la.
Hayi, isikhathi sakhona uthenga amabhatsha nzima phela.
Sengithengile, ngithenge ingubo zodwa.
Hayi, kuhle Dube. Akusitshele ngezifundo ozenzayo.
Lapha eMinnesota ngikwenye i-fellowship ethiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship. Ngiyenza izifundo e-University of Minnesota as a public policy analysis and administration. So sikhangela indlela inhlelo zikahulumende ezenziwa ngayo ezokuthuthukisa abantu nokuthi yena uhulumende usebenza njani vele nje emhlabeni wonke jikelele nxa ethuthukisa abantu. Yiziphi indlela ezisebenza kangcono esingazifunda lathi siye zisebenzisa kwawethu amazwe. Bosokusithi nje kolunye uhlangothi ngizathola ithuba lokusebenza enhlanganisweni ezimbili lapha eMelika ezenza umsebenzi ohambelana lalokho engibone ngathiwa kungangisiza nxa ngibuyela eZimbabwe ngisiyasebenzela ukuthuthukisa uzwe.
Kuyini ongathi kubalulekile okumqoka osukufundile nge-public policy?
Yindlela yokuphatheka kwabantu, ukuthi abantu kumele baphatheke kanjani ekwenzeni inhlelo zokubathuthukisa. Thina eZimbabwe ukuthi sikhulele phakathi kokuphathwa loklubhu, kokuphathwa kakubi nguhulumende okhona, asikaze sithole uhulumende kumbe indlela yokuthi ngathi siphatheke kakuhle enhlelweni zokusithuthukisa. Lathi senelisa ukuthi imbono lathi la esilayo siyifake ingene enhlelweni zikahulumende, njalo silandelele ukwethulwa kwalezo nhlelo, njalo sithole yonke i-information kumbe ngathi imbiko ehambelana kumbe phathelane lenhlelo zikahulumende eliqiniso njalo esobala, ukwenzela ukuthi lathi sibekwazi ukuthi izimali esizibhadala sithi ngama-tax awokuthi uhulumende asethulele inhlelo ezithiyeneyo zisetshenziswa njani.
Ziphela nini izifundo zakho?
Izifundo zami lezi ziphela ngoJuni next year, so zithatha 10 months.
Kuyini okusilelayo okungaphakamisa uzulu weZimbabwe kundaba uhulumende aqhuba ngayo inhlelo zikaZulu osukubonile ongathi uphenduka ekhaya ufika uthi hayi bakithi lapha ngali kuhambisa kanje?
Esengikuboni lokwakuqala ikuphatheka kwama-institutions awezifundo zaphezulu engathi ngama-universities ukuthi ayaphatheka na ekuhlaziyeni inhlupho ezikhona emphakathini, ukuthi akhangelisise ukuthi kanti kambe nxa sikhuluma engxenye ngokuthi elupane ezikolo kulamatitshala angasuki elupane afundisa abantwana bakhona, uhlupho kuyini sibi sibili kuhulumende wethu? Ziphatheke lezo institutions ezifanana nama-universities nazo zithi input ziyifake eyazimbono ekuthini into enjalo ingalungisiswa njani. Okunye njalo engikunanzelelayo ukuthi abantu umphakathi walapha uyalandela kakhulu engathi ngamaphephandaba le news uyathola, ngoba i-society yangkhona kumbe ngathi umphakathi wakhona uyavumela ukuthi abantu bathole information yonke ngokwenziwa ngohulumende bawo. So zona lezo ngezinye zezinto eziqakathekileyo ukuthi nxa kulama-institutions kumbe kulezinhlanganiso ezilolwazi nanxa zingasoma-university zingama-research organizations, zona eyazimbono iyangena na and iyaphuhlisa na kumbe iyanonisa kumbe iyajulisa ngathi imbono zikahulumende lenhlelo zikahulumende, njalo abantu labo abayibo abalazwe lezo nhlupho bayathola na ithuba lokuthi bakhulume ngalezo nhlupho bekhululekile, njalo balandelele ukuthi kanti kambe vele uhulumende yena wenzani. Ngathi yikho okumqoka kakhulukazi ekwenziweni kwenhlelo zokuthuthukisa uzulu esengibonile.
Hayi, isikhathi kasisavumi Dube, bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyabavalelisa abalaleli.
Lobe kungumnumzana Melly Dube ongapha eMelika okwamanje e-University of Minnesota. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. lo ngomsakazo wenu umsakazo we studio 7 osakaza ungapha eMelika Voice of America ese Washington DC. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo ovuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Fundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli abasilandela iviki langeviki belaleli lizwi likaNkulunkulu elibaduduzayo.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla sikhangele kwabaseRoma ichapter nga 8 iverse isuka ku 14 ithi yona ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu ngabantwana bakaNkulunkulu lamukeliswanga umoya wobuqili ukuba libuye lezale kodwa lamukeliswe umoya wobuntwana esimemeza ngawo sisithi aba baba. Ngalokhu ke umoya kaNkulunkulu uqobo ofakaza kanye lomoya wethu ukuba singabantwana bakaNkulunkulu. Nanzelela ukuthi isizathu abantu abaningi abayenza ukuba ukholo lwabo lube lumunyu kumbe lukhanya lume indawo yinye ikuba abakwazi ukuba uNkulunkulu bamkhonze njani. Kodwa nxa sikhangela impilo kaJesu siyananzelela ukuthi eqalisa ukubhabhathizwa nguJohn ilizwi uNkulunkulu alikhulumayo lokuqala wathi yena lo yindodana yami engiyithandayo ilaleleni. Siyananzelela ukuthi ilizwi kaNkulunkulu azange lithi lo yisisebenzi sami silaleleni kumbe kazange athi lo likholwa mlaleleni kodwa wathi lo yindodana yami. Ngakho singakhangela lapha kwabaseRoma siyabona ukuthi umqondo oqakathekileyo kube ngathi indlela eyaqandwa nguJesu okumele siyilandele ukuthi waye elobudlelwane loNkulunkulu obendodana. Kazange alande uNkulunkulu njengesebenzi, kazange alande uNkulunkulu njengomuntu okhatshana naye kodwa wamlanda njengendodana. Siyananzelela ukuthi nxa sikhangele ezimulini nxa umuntu eyindodana kutsho ukuthi uba lamanye amalungelo umuntu oyisebenzi ongeke abalawo. Okokuqala siyananzelela ukuthi umuntu oyindodana nxa elapha egumeni ekhaya uyakwanisa ukuthi kumbe kuyini akufunayo uyakwanisa ukuthi ayekuthatha engadingi ukuthi aqale ayecela engadingi ukuthi aqale ayencenga. Ngakho abazalwana abaningi labanye abantu abangamaziyo uNkulunkulu ngabe siyakunanzelela kumbe sibe lesambulelo sokuba nxa singaba sidlelana lo uNkulunkulu kumbe simkhonza njengendodana kuyatshintsha ke indlela esikhonza ngayo uNkulunkulu ngenxa yokuthi siyabe singabantu asebesiba lamandla kumbe legunya lokwenza ezinye izinto ezenziwa kuphela umuntu oyindodana. Ngiyananzelela ukuba uJesu nxa ninika nje imizekelo isemlutshwana ukuba sihlangana loJesu edinga ukudla wathola ke isihlahla lesi se-fig tree wasesithi kiso mfuna ukudla wasithi ukuthi umkhiwa lana kwawungalazithelo. Siyambona ewuthuka umkhiwa lana bathi bephenduka ngelanga elilandelayo wawufica usuwomile kutho ukuthi wayelamanye amandla ayesiba lawo avela kuba bakhe njengendodana eyayimenza ukuthi enze ezinye izinto ezingenziwa kuphela ngoba bakhe. Njalo siyakhumbula ukuthi uJesu wathi phakathi komkhumbi kwabuya isivunguzane savunguza umkhumbulwana simuza uJesu ememeza ekhuluma lesivunguzane sithi thula wena sivunguzane. Ngakho bamangala abafundi bakhe bebona isivunguzane sithula kuthi ukuthi wakhuluma njengendodana kaNkulunkulu wenza izinto uNkulunkulu akwanisa ukuthi ezenze ngoba bagcina besithi hawu kanti lo mkhathi uyamlalela kuthi ukuthi wayesethethe isigaba sakhe sokuba indodana. Njalo singathatha isigaba sokuthi sikhonze uNkulunkulu njengendodana siyananzelela ukuthi umthandazo wethu uyatshintsha. Siyazi ukuthi uNkulunkulu kasomuntu ongavumeti kusa evuka kusasethi into elana ke ngutshele yona bengizisomela. siyazi ukuthi ilizwi lakhe lokho elikuthoyo limi kuze kube naphakathi. Ngathi nasizindodana zakhe uNkulunkulu siza sithembe ilizwi lakhe. Yikho kuqhakathekile ukuthi umuntu abe lazi ilizwi likaNkulunkulu, abezazi izithembiso uNkulunkulu alazo ezimumethwe ilizwi lakhe. Ungathandabuzi, ungacabangeli, ungezwa ngabanye abantu, kodwa kumele uzingenele wena elizwini likaNkulunkulu. Ulibale ilizwi sise lingene phakathi kwakho, ubezazi izithembiso zikababakho.
Siyakuzwa mfundisi, akuyigqibe ngomthandazo ubabeke enkosini abadabukileyo labo bonke abasosizini ngosuku lwalamhlanje.
Baba wethu sezulwini, siza kuwe silegunya ukuba uNkulunkulu wena ngobaba wethu. Nakho siletha wonke umuntu olaleleyo namhlanje kusihlwa. Siletha abantwana, omame, siletha obaba, amakheshe emakhaya, izintombazana, siletha wonke umuntu abagulayo, siletha uNkulunkulu abadibheni izingqondo, siletha abakhokheli abasezigabeni ezehlukeneyo. Ukuba namhlanje siza kuwe njengabantu bakho, kuba uNkulunkulu sisize emimeni yethu leyo yonke ehlukeneyo. Ungenele wena ngamandla akho, ungenele ke wena uNkulunkulu okwanisa ukulungisa uqondisa izinto. Siyathandazela wonke umuntu olaleleyo njalo okukholwayo ukuba wena uyaphila. Uba basize uNkulunkulu, ubaphilise, ubavakatshele, bekubone ukuba kunesandla sakho esebenza phakathi kwabo. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu balaleli.
Veli lalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo uvuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Siletemba libusisekile emakhaya ngompalo ebesiwuphiwa ngumfundisi useni Sibanda. Umoya uyavuma ingoma kaNkosi kaNdlovu yeqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kungesonto silethemba libusisekile. Singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke impi yomdeni phakathi kwamalunga ezanu PF amabili athi umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Emerson Mnangagwa. Inqwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF kazimiselanga ukulwisana lobuyanga. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.